Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lwe-intwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi batshayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana, sitshayile ugajopo owamagodi, sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile eyama ekuhulumende usiphile lekonke lefertilizer. Ngithole ama 5 kg yamabili awenhlanyelo awomumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi, mina emasimini amanzi ahlupho ngingazi abanye, kodwa kimi hayi noma lingabuyanza kukhulela lukhula, ngiyazimela ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo, kodwa mina yile yami mina ngikhanya ingcwedile ngoba lo mnyaka ophelile ungcwedile, ngibe ngumama sibili hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi, inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Yikho ngikhala ukuthi ngenxa ngiyafaka lapha ningamili kanti ngokuphehlwa kwayo ngisiphiwa 10 kg unyawuthi Cowpeas.
Ukhansela kaWard 21 Kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kwe-intwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangele esibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke leyinye besivele siyithinjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane esunflower esingakakutholi yi-ammonium nitrate. Besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimi sibethu ukuthi nxa kungabe ikhona amaimputhi lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifana lihlanyelwe right at the beginning kuze livuthwe.
UNduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lwe-intwasa.
Ya kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi than ukulima nge-tractor, so whereby it reduces ama-cost, so you are happy about uhlelo lwe-fumbuza. I think it's helping a lot, abantu bayazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is progressing smoothly.
UNduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqalise njengoba izulu liphuzile kukhona inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphakisa ukuyizuza, abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngisezenjenje laba bamagodi vele sebehlanyele leli zwe leli qalise ukuna inhlanyelo isiphazisile ethemba ukuthi izaphuma, akusoze kubotshakala inhlanyelo. So sisacela ukuthi laba belelisayo ukuthi bangasicedisa ngezinhlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lwe-intwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osokukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima, ngingu Anastasia Ndlovu.